Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Nhlangula 2018 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters a MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqhakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elithumi yesihlakalo sodlame esenziwa libutho labasekeli bezanu-PF ngokhetho luka 2008.
Uchamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe njalo lama-policies abuya lawo ngama-policies abamba sibili ama-issues a-affecta iZimbabwe like kathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
Ubunut
esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe. Namhla siphatha impilo kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele awe-MDCT lomanyano we-MDC Alliance. Zonke indaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe namhlabe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elithumi yesihlakalo sodlame olwenziwa libutho labasekeli bezanu-PF siqophe abasekeli be-MDCT ngaphambilini langemuva kokhetho lokudinga umongameli ngo-2008 olwagcina luphindwa. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
Ngemva kokuba abancintisa ukudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 phakathi kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ekhokela iZANU-PF lomuyi owayekhokela iMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai behluleka ukuthola amavoti enelisa ukuthi bangene embusweni wakumele luphindwe ukhetho kuRunoff kodwa ngenxa yodlakela olwabulalisa abaningi uTsvangirai wakhetha ukungancintisi. Isikhulumeli somkhokheleli wecele le-MDCT ekaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi udaba lodlakela lukaNhlangula 27, 2008 lucutshungulwe ukuze kukhulumiswane umlothwa uxolelwane.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters a MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe ajontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqhakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo abantu abadubekayo ngendaba yabudlwangudlwango lodlakele kade kusenziwa ngohulumende weZANU-PF kuzafanele bakhunjulwe nxa sesilo hulumende okaPresident Nelson Chamisa.
Osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Dube uthi ilanga leli liveza amanxeba angasoze aphole nxa kungahlalwa ngaphansi waxolwa ngaleso senzakalo.
Leli langa liqakathekile ngoba liyasikhumbuza ukubana kakhulu laba abathi bayi-new dispensation ebalembali engcole kangaka, so ngakho kuyadingakala ukubana njengeZimbabwe kuhlalwe phansi kukhumiswane umlotha ukuze amanxeba ayenziwa lelo langa ephole.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reason Ngobunyaphwa, yena osekela umanyano we-Coalition for Democracy Court ekhokelwa ngumnumzana Elton Mangoma esithi ilanga lalamuhla akumelanga likhohlakale njalo abathintakayo kumele behlawulwe.
Ngumnyaka okwaba le-violence kakhulu eyayibangelwa yiZANU-PF sikhangela ukhetho lwe-rerun okwakumele lube khona phakathi kukaTsvangirai loMugabe. So ilanga leli ngilikhumbula kakhulu njengoba kulilanga elasizwisa ubuhlungu kakhulu esabeferwa ngabafowethu abaningi, njalo sicela ukubana iZANU-PF layo ikuvume lokhu ukuthi yayenza kwaba lodlame lapha elizweni kwabulawa izihlobo zethu, njalo sifuna i-compensation.
abantu abaningi balethemba lokuthi lokho okwenzakala ngomnyaka ka 2008 akusoze kuphinde kwenzakale kukhetho lonyaka, njengoba engumongameli umnumzana Robert Mugabe engasekho esikhundleni, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa osekhona manje uhlala ekhuthaza ukuthula. Imeleli studio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Uhulumende weMelika izolo upasise inguquko ezafakwa emthethweni wezitheso zenoto ezetheswa amalunga ezanupf yilizwe leli oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Kulinguquko epasiswe ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uhulumende weMelika uthi ufuna ukudlelana kuhle leZimbabwe. Kodwa uthi lokhu kungenzeka kuphela nxa eleZimbabwe lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo lidinge abantu abanyamalalayo phansi kukahulumente kamnumzana Robert Mugabe, ababalisa umnumzana Itai Dzamara, umnumzana Paul Chizuze lomnumzana Patrick Nabanyana. Uthi njalo ibutho kumele linqabelwe ukungenela kwezombusazwe, kanti-ke njalo le komishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele iqhube umsebenzi wayo ngobuqotho. Abakhokela imizamo yokuguqula umthetho wezidera lo nguSenator Jeff Fleck loSenator Chris Coons, bona abake bethekelekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula. Abenhlanganiso elwela amalungelo endabeni zemacansini e-Sexual Rights Center yakoBulawayo ibambane lamapholisa aweZimbabwe Republic Police Homicide Section namhla benze umhlangano lapho abakhuthaze khona uZulu ukuthi ehlukane lakho konke ongabafaka engozini ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo njalo langelanga lokhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ubudlelwano lamapholisa abumanga kahle njalo bulakho ukuqhubeka bungabuhle ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni. Umqondisi we-Sexual Rights Center unkosikazi Musa Sibindi uthi yikho bebelomhlangano wanamuhla emizameni yokulungisisa ubudlelwano babo lamapholisa.
Namhla kakhulu besixoxisana nama-stakeholder ethu, ama-community members ethu, mayelana nendaba ze-safety and security. Ikakhulu sikhangela ngemuva ukuthi sisebenza njengehlanganiso labo.
Elinye lamalunga e-Sexual Rights Center unkosazana Maro Phiri uthi ngomumo okhona khathesi balokwesabela ukuthi ngesikhathi sokhetho uzaba mubi ngamandla.
Undlelana amapholisa asila wana the minute vele nxa ngihamba kwaphaya sithi lo ugqoke njengomfazi so uhluke sabe and so angeke ngikhuluma okuningi ngoba vele abasiphathi kahle.
Umnumzana Daniel Gambule isakhamuzi sakoBulawayo laye okade esemhlanganweni lo uthi ubudlelwano lamapholisa abukho.
Hayi amapholisa vele asezwana especially mina yisitaba. Akula, we've never been close. Because ngazobotshwe kunje sasaba lokukhuluma ukuthi siyenzwe so urechiwe utshontshwele ngokwanti. They always have something negative. Sisekhethweni, hey, amapolice problem. Die. I think they should try better. Obezama ukuthi besebenzisane lathi njengabantu because lathi we're also civilians, we're human beings.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuba bazibambe bangakhulumi indaba abangazaziyo ikakhulu ngamabandla ezombusazwe. Bakhuthaze uZulu ukuba angesabi amapholisa kodwa amangalele labo abephula amalungelo abo. Isikhathi esinenyi abaphila ngokuthengisa ucansi bayadlwengulwa ukuthi abanye badojwe sebefile. Kusikhatshana esedluleyo koBulawayo kudojwe abantu abane befile kuze kube lalamhla lokhu lokhe kungakatholakali ubufakazi obukhomba umbulali. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lamakhansila. Ngakho ke inhlanganiso ezwilelwa amalungelo oluntu akhuthaza uZulu ukuba alimuke ukuhlanganiselwa kudlakela lwezombusazwe lapho amabandla ezombusazwe ekhankasela usekelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ucabangela ukuthi abasekeli bakankosikazi Grace Mugabe yibo abalesandla ekudubukeni kwebhomba elamkhuthayo kodwa labulala abantu ababili. Amapolisa awakayethuli imbono yawo kumbe ukuthi sebe lobufakazi ngalolu daba. Umnangagwa ubekhuluma lentatheli ezindaba e-BBC eHarare. Umnangagwa ibuzwa ukuthi abantu bamthembe njani ukuthi uzaletha inguquko elizweni uthe sebelozibonelo zokuthi umbuso wakhe uqotho wapha esinye isibonelo sokuthi akusela amapholisa emgwaqweni. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa sixoxe lengcwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Mbongolwane.
Ye vele ukufika kukaTrump kwavele kwabonisa ukuthi i-America izathatha inyathelo elidlulise phambili kulelo u-Obama kade kiyo. Siyazi ukuthi i-America ekaTrump ayifanani ne-America ebesivele siyazi. So bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bangenelele endleleni embusweni yase-Afrika, especially eZimbabwe lapho abazi khona ukuthi isikhathi esiningi iZimbabwe vele bekungelaso kungahlonisayo ezamalungelo abantu. So bayazama ngazo zonke indlela ukuthi ngalesi sikhathi babone ukuthi khona mina besebenza lelizwe leZimbabwe phela ibanganelo abafuna bona ukuthi khona kuleyo lapho elikhona.
Kodwa siyabona ele bhilitane lingani liyazwana lo mongameli Mnangagwa. Kanti ele Melika lona-ke kungakukwehlukaniswa kuyini ukuthi ele Melika lingani lona lijeke umduli ngapha ele bhilitane lona lingani liyamukela uMnangagwa?
Ye, kuyinto enhle ukuthi ubeke ngaleyo ndlela ngoba siyazi ukuthi ngaphambilini yonke into ebisenzwa iBritani i-America ibiyilandela especially nxa kuhambela kukhulunywa ngendaba zaseZimbabwe. Kodwa ngisatsho njalo ngithi kulokwangela uTrump, uTrump kalandeli liyanto lesivele siyazi ukuthi khona iMelika neBritane ziyahambisana nxa zixoxa ngendaba yaseZimbabwe. So esiza kubona manje yikuthi iBritane ingasala seyiyolodwa isi melana lokuthi iZimbabwe ifanele ihlelo kanjani ngoba iAmerika ithethe inyathelo manje. Kodwa siyazile ukuthi kuya phambili iMelika yiyo elokazulo esikhulu kakhulu e-Afrika lapha. So siyazi ukuthi kuya phambili iZimbabwe izofanele ukuthi ilandele khonoku okubunjwe ngabantu be-Amerika ngoba yibo abanesithindo esikhulu kule Britain.
Lo ngumnumzana Walter Mbongolwane obekhuluma ecingweni leStudio 7 yaseSouth Africa. Kulapto kulamhla kuhlelo lwezidalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela umhlangano owenzelwe kwele Johannesburg eJohannesburg kwele South Africa ngabenhlanganiso ezizimeleyo abahlaziye khona amalungiselelo okhetho lukamhlaka 30 ngoNtulikazi. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone okunye okufitshane. Umongameli Silva Kiir wele South Sudan ulobelane isivumelwano sokukhumisana umlota labaklamuki abalwisana lohulumende wakhe lamhlanje. Lokhu kwaziswe nguhulumende walelo lizwe ogcizelele ukuthi umongameli Kiir lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar balobe lesi sivumelwano ngemva kwenkulumo abazenze sikhangelene esigodlweni seSouth Sudan kweleKhartoum. Inani lasebefile ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamakholwa esiKristu nabesiMuslim ngempelasonto esigabeni sePlateau kule Nigeria selifika kwabangamakhulu amabili. Inhlanganiso zikaZulu weZimbabwe sezikhuthaze ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi ilungisise ngokuphangisa konke okuphathelene lemithetho yezokhetho logwalo olulamagama abavoti ukuze impumelelo yokhetho lolu yemukelwe ngabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Rashid Mahia utshela iStudio 7 ukuthi njengenhlanganiso zikaZulu bakubona kuqakathekile ukuthi bahlangane behlaziya ngokuthi ngambe sekwenziwe yini konke okudingakalayo ukuthi kwenziwe ukhetho lungakafiki. Iningi lezikhulumi kulo mhlangano likhale ngokuthi akucaci ukuthi inhlanganiso ye-ZEC izimele yodwa kumbe ithatha icele elithile kulolu khetho. Bathi ukwala kwe-ZEC ukwethulela inhlanganiso ezimela uZulu ugwalo lwabavoti kutshengisa ukuthi kukhona kufihlwayo. Lezi nhlanganiso zithi zifuna uqashwa kwalabo abazokhokhela ukhetho kubekwe sobala kwazwele ukuthi baqashwe njani njalo ngobani. Bafuna njalo i-ZEC yethule imithetho ecacileyo mayelana lokuthi yiphi indlela ezalandelwa ekwethulweni kwempumela yokhetho. UMnumzana Mahia uthi le ndlela ukhetho luzaqhutshwa ngayo bathi bafuna yethulwe icace ukuze nxa sekukhona ongahambi kuhle bakwazi ukwethula izikhalazo zabo.
The independence of the Electoral Commission, will be able to carry out its mandate in a transparent, accountable.
Ukuzimela kwekomishini yezokhetho yikho kuzakwenza iqhube umsebenzi wayo ngendlela esuthisa wonke umuntu. Lokhu kuzakwenza njalo ukuthi bonke abantu bayethembe likomishini. Okunye njalo ludaba lokucaca kwendlela zokuthenga konke okuzasetshenziswa ekhethweni. Abantu bakhathazekile kakhulu ngokhetho lokuthi kambe kuzakuba lukhetho olwemukelekayo na.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga uthi lobanje besamukela ukuthi lonyaka kungenwe ekhethweni kungeladlakela olufana leminye iminyaka kuningi okulokhu kungakalungiswa. Uthi zikhona ezinye induna ezibamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Kanti kwezinye indawo kule mbiko ethi kulamasosha akhankasela ibandla leZANU-PF.
Sicela ukuthi amasosha akhulume ukuthi asazo angene kupolitics zeZimbabwe. Njalo ke siyacela ukuthi kube le lokuthula abantu abangachayana eZANU-PF kumbe MDC. Siyacela njalo ukuthi President Mnangagwa ayenze konke ukuthi kube lokuthula masingene kuma-elections.
AbeZimbabwe abasemazweni labo bethule okuningi ngabakhalaza ngakho ngamalungiselelo alolu khetho. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazekile ukuthi ngemva kokunqatshelwa kwabantu ukuthi bavote besemazweni ayikho imizamo eyenziwa nguhulumende ukusiza labo ababhalisileyo ukuthi bayevota.
Kunesikhala ngakho ukuthi ukhetho luyabe lungomvulo, ngomvulo abantu bazabe semsebenzini. Sekusitsho ukuthi abantu bacele ama-leave kumbe ama-off days ngomvulo lwangolwesibili ukuthi bengabi khona emsebenzini besiyavota. Kade kuzaba kuhle ukuthi ukhetho lube ngomgqibelo bawuzokwenza ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa lakwamanye amazwe aseSadak ababhalise ukuvota bahambe bayovota.
Inhlanganiso zikaZulu lezi zithi kusemandleni ezek ukulungisisa zonke lezi zinto ngendlela ezakwenza nxa impumela yokhetho esiphumile wonke umuntu ayemukele kungelambuzo loba kuphikisana laleyo mpumela emthethwandaba. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umkhokeli welinye lamacele ebandla eliphikisayo ele-MDCT enguye njalo ozancedisa kukhetho lokudinga umongameli emele umanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, owaziwa njalo ngele ukuthi ngu-Cobra, uthi uleqiniso lokuba uzanqoba kukhetho lokudinga inkokheli lwamhlaka 30 ngoNtulikazi. Lanxa engomunye wabakhokheli asasebatsha abancedisa kulolo khetho, abanye bathi ulakho ukulunqoba ngoba ethandwa ngabantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa esekelwa ngabaningi, okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi usesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UChamisa uzelwe mhlaka 2 Nhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali uMnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u-Alice esibhedlela se-Roman Catholic se-Silveira Mission eMashingo. Imfundo yakhe ye-primary le-secondary uyenze esedolobheni leMashingo. Uthe ngokuphutsha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolijini le-Harare Polytechnical College, okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe. Wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zemakolijini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxoshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolijini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakoliji abekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. UZulu weKhuwazana East utshengise usuthiseka kwakhe ngaye, waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangamachumi amabili lantathu. Abasakhulayo elizweni okubalisa uMnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlawn uthi kungalesi sizathu ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma-manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo as compared kwalezi esizibonayo from ezano, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala but bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo lama policies abuya nawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
UBhunuthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama, because nxa sikhangele labo ababekhona abadala bakhona labo babesinika lati ama promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokho ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sibe ngamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa laba ngababalisa uMnumzana Sikhumbuzo Mangena waseDzibarasekwa Extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni, lokuthi ama-election aphakathi kwe-party yakhe wayenza kanjani. Abantu abanjabo Jesse Majombe bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisichayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo hambe uzatshintsha okulutshwane nje athi setshintshi.
Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe. Lokhu ngokunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu uMangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.
Khonokho ukuthi usamutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse-donse njengabanye ababekwenza, yikho ongenza ukuthi maybe even amalunga ama-non-governmental organizations amkhangelisise athi hayi lapha sephula umthetho labanye amaloya.
Seligqwetha okwamanje uChamisa njalo esengumfundisi enguyena ukhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance. Yena lonkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa balendodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolichini ele Living World Bible College. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Akubizwa ozwayo ngempela Sonto esigabeni seKansas khona phakwele Melika lapho izalondo zezibabhoyi esezihlala eMelika lezivela eCanada ezizezahlangana khona ziphana amacebo okututukisa lapho ezivela khona ekhaya lalapho ezihlala khona khona phakwele Melika. Lo mhlangano obizwa ngokuthi yiBuilding for the Future 2018 usuleminyaka emihlanu wasungulwayo ngenhlonso yokuhlanganisa izalondo zezibabhoyi kanye ngomnyaka ziphana amacebo. Omunye walabo abazangena umhlangano lo ngumnumzana Innocent Lunga otshele uPrasitis Jeremiah ukuthi bayajabula ukuthi lo mhlangano uyakhula.
Inhlanganiso le imbali yayo ngeyokuthi iyaqala ngo-2012, so iyaqala inhlanganiso engakhathali ukuthi ibandla liphi, but yaqala ngabantu abahlanganisela amabandla athene. So ekuqaleni kwayo Building for the Future ibikhanyela ukulungiselela ikusasa yabantu ababuya kule conference befundiswe ngoku khathalela abantu abangenelisiyo abangakwanisa ukuyakha into ezingabanceda ikusasa yabo. So i-Building for the Future inhloso or injongo yabo kwakuyikuyenza laba abayenelisayo ukwakha.
Kumbe umhlangano wale inhlanganiso wenziwa kangaki ngomnyaka njalo nini?
Le conference yenzeka kanye kulunyaka yenziwa mhlaka 29 kuqala ngolwesihlanu mhlaka 29 icine ngensonto mhlaka 1 July.
Kuyabe kusenziwani?
Kulumhlangano kuyabe kuqalisela nge-Friday ngolwesihlanu siyabe sihlangana sonke sikhuleka njalo sibona labanye abasebeyayenza ama-projects okwakha imizi kumbe i-community ezangakibo back in Zimbabwe, and not only kwele Zimbabwe labanye abasebeyakha ama-community lemizi zabo either lapha e-States kumbe e-Canada. So ngolwesihlanu i-worship, Saturday ngama workshop hlanganisela le worship sidumisa kanye kodwa ama workshop kabe kukhanyelelwa kabe kuqhutshwa indaba yokuyakha kuya ama speaker chieneyo ukuyakha imizi ukuyakha i-community. And then Sunday kuyabe sokuyikugqiba i-conference.
Ngobani ababuyayo emhlanganeni?
Kuyabe kuvela abantu kwele Zimbabwe, kuyabe kuvela abantu kwele Canada, and then kuyabe kuvela abantu from different ama-states.
Lo ngumnumzana Innocent Lunga, omunye wabaya emhlanganweni we-Building for the Future eKansas khonapha eMelika. Silikhumbuze njalo World Cup iGermany inqotshiwe iSouth Korea 2-0, futhi iMexico itshaye 0, Sweden yatshaya 3. Singakehlukani wothi sikhangele udaba obelikhokhela namhlanje. Amabandla ezombusazwe waphikisayo kwele Zimbabwe namhlanje akuyenze isikhumbuzo sokunanza iminyaka yodlame olwenzakala ngo-2008. Oliver Linsayo uGives Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.